zigijime ukubana zidiscuss ukuthi bachayo ngempela ngoba siyakwazi ukuthi laba bantu sonke isikhathi singa sokusiba lomhlangano omkhulu okubuthana elizweni balendlela zabo ezokuthi benza ama drama abo beqamba amanga bethi bachayiwe abanye bethi barechiwe siyakwazi ngithemba liyakwazi ukuthi zake zaba lamacala amaningi abo beqamba amanga bethi bona bachayiwe bengachaywanga njengalokho asikwazi asila bufakazi obokubana laba abantu bachayiwe ngempela bakhona ukubana baya actor khonapha bengathintwanga laba bantu so asikabi labo ubufakazi bokubana bachayiwe
kodwa ngazokungena itsadaki vele ingena njani khonapha abantu bechayiwe njalo bezintothandaba awubona ungani kuyahlupha khonapho
itsadaki injani baba
ye ngazukangele khonapho anti yabona ukuthi abantu laba bachayiwe sibili itsadaki manje ingena njani khonapho ukuthi bebezama ukuthi benze khona kungani idrama kodwa ngaba idrama khonokho abantu belimele
yebo bayakwazi ukuthi ilizwe lingcweliswa njalo yikho babeya le slogan yabo yokuthi ukuthela inhlabathi i-slogan yokuthela inhlabathi ngekuphambanisa yonke into kumele yenzwe elizweni kumbe konke okumele kwenze ukuthi siyakhe ilizwe babefuna ukuthela inhlabathi besithi sithela ekudleni ukuthi kungadleki so bayakwazi ukubana bengademonstrator kuyakwazi ukuba le report yokuthi hayi i-SADC summit ayine ngoba eZimbabwe akunakuthula ngoba eZimbabwe abantu bayademonstrator kulokuchaywa kulempi so abantu laba abahlakaniphile babe betshelwe ngamazwe anjengabe-America ukubana beyenze lokhu abakwenzayo ukubana kungcolise ibizo lelizwe kungangcolisa ibizo lelizwe i-SADC summit ibisikhansilwa
kambe kungenzakala khonokho ukuthi ivale i-SADC summit ngenxa yokuthi kula bantu abatshengiselayo
kuyenzakala yikho kuthiwa ngama-human rights yikho kuthiwa ngama-human rights kuyenzakala ukubana ivalwe